ekhuluma emhlanganweni wokusungulwa kokugwalo lwakhe lezithembiso lwalokho azakwenzela uZulu angamkhetha. Imanifesto umoyo uthe abantu beZimbabwe sokumele bavotele abantu abalolwazi hhashi abangane babo lezihlobo. Umoyo owake wasebenza kuhulumende weZANU-PF wazise ukuthi ngakulantu ezatholakala kubandla leli esele le minyaka libusa ngoba ilizwe leZimbabwe lingasafuni abangane lezihlobo. Uthe abantu beZimbabwe kumele baguqule indlela abacabanga ngayo nxa befuna ilizwe lithuthuke.
Ngikhuluma lapho ngitshela abantu ukuthi ungazikhangela ukuthi ilizwe lethu singalilungisa njani. Singakhangeli ama structures engawathi wona ama physical structures kuphela. Simele sikhangele ukuthi thina ingqondo yethu kade sisebenza njani njengabantu. Ukufa kwelizwe okuningi khathe sikusengqondweni yethu. Simele sikhangele ukuthi sicabanga njani, sihlala labanye abantu njani, singakazihluphi ngokuyadinga uncedo olusuka kwamanye amazwe. Simele sizilungisele thina.
Ekhuluma ngohlupho lwenkohlakalo oluselizweni umoyo uthi iZANU-PF kayisoze yaluqeda lolu hlupho ngoba inkokheli yaleli bandle kuyiyo ephatheke kulo.
Ngaqalisa ngento yama-parastatals. Into esibuleli ilizwe lethu lama-parastatals wona lawo yikuthi sifaka abantu abangakwazi umsebenzi emsebenzini wakhona. Nxa kumbe ngabantu abakho kumbe ngabazukulu ibe sibanika umsebenzi abangawaziyo. Nxa sifuna ukuthi ama-parastatals ethu asebenze kuhle, simele sidinga abantu abakufundelayo lokhu esifuna kwenziwa. Ya? Into ye-corruption. Simele sivele singayivumeli ukuthi ibe khona. Kuvina umntanakho angayenzi i-corruption, kumele umeke la ejele ukuthi ilizwe lethu lilungisele.
Omunye okhulume embuthaneni wokwethula kwe-manifesto apha ehlangothi lwabatsha unkosikazi Nobuhle Nyamanza uthe abasakhulayo kumele bazi ukuthi ikusasa yabo ime ngaphi ngoba kuyibo abasenkingeni ngodubo oluselizweni.
Mina my biggest challenge ngokuthi in the next 5 years ngiyabe ngingaphi. Okay, I'm 33, so youth yami izaphela in the next 2 years. Sikhangelele ukuthi ngivote upresident ozaletha i-rehabilitation to Zimbabwe, ozasibisela back to the world level lapho sizazakala khona as the great person of Africa.
UNyamanza ugcizelele ethi umoyo nguye kuphela ongakhulula ilizwe leZimbabwe ebunzimeni elikibo ngoba eseleminyaka eminingi esebenza lenhlanganiso ezilungisisa inotho yamazwe omhlaba. Ibandla le-APA liyancintisa kukhetho lolonyaka lokudinga umongameli namalunga edale lephalamende kodwa abantu abaningi abaliboni njengebandla elilusekelo olungenza lisuse iZANU-PF embusweni bethi umoyo ungusomabhizimusi wazini ngezombusazwe. Omunye okade esemhlanganweni lo umnumzana Thinashe Jongwe uthe okuhluphayo ukuthi abantu beZimbabwe abavoteli inkokheli ngekukhulumayo kodwa ngokwazakalayo ngayo.
Sana moyo wesayimzisile wonke okhulumayo. Imanifesto yakhe ngibalile, ezani yonke ngiyayazi, zingayibala le MTC ngiyazi. Abantu abaningi ngibuza batshana bembuza khona Twitter and social media, but into engayitshela abantu ukuthi yithi thina esimvotelayo ukuthi awini. Unkosana moyo ufakwa yithi ukuthi abe ngupresident, and kusukusela namuhla ngizaqalisa ukutshela abantu ukuthi unkosana moyo kumele simfake e-state house ngoba nguye umuntu esimfunayo, is the right candidate esiyifunayo eZimbabwe.
Abanye bacabangela ukuthi ibandla leli lingaba lesabelo esithile samavoti kukhetho njengalokhu okwenziwa libandla likaSimba Makoni ngomnyaka ka-2008 lona elathola amavoti ayisilinganiso sokuthoba mina mbili 8%, okuthi ngala libambelele likamnumzana Morgan Tsvangirai elathola phose amathumi amahlanu ekhulwini 47%, ngabe lanqoba ngesilinganiso esingathandabuzwayo kwavimba ukuphindwa kokhetho lwe-runoff. Ngimele isithuthu 7 kuseHarare, ngiyuGibson Bebe.